Ngibona ngani mina singakufunda kulokhu ukuthi abantu beZimbabwe baqala ukubakwazi njalo bakunandzelela ukuthi vele ezombusazwe yazenziwa ngokulwisana kumbe ngobudlwangudlwangu ziyakwanisa njalo kuyenelise ukuthi zisetshenzwe kuhle kungela kulwisana njalo loba kulizwe leAfrika khonokho kwenza ukuthi abantu basebenze kulokuthula. Mbona ngani iqiniso lenelo ukuthi iZambia ingcelelane lathi njalo iseduze kangako izenze ukuthi abantu bananzele ukuthi hayi kathi vele kubangwani njalo ukuze kube nini kuthiwa nxa kusenze zombusazwe ngaso sonke isikhathi kufanele kulwiwe.
Sibone kusiba lokutshengisela eZambia abanye abasekeli bebandla eliphikisayo besola uMongameli Mugabe. Ulubone njani loloda?
Ngibona ngani mina lokhu kusuka kugcizelele khonoku ukuthi phela abanye abantu kuze ngaze leAfrika lamanye amazwe asebona uPresident Mugabe njengomuntu ongcolisa indaba zokhetho kumbe singathi indaba zombusazwe ukuthi nxa kuyikuthi esuke wabakhona kumbe wabonakala ngaleso sikhathi usuka enza ukuthi abasebenza kwezokhetho bacabanga ukuthi hayi kuje ukuthi akusa umphumela yangkhona ngeke bisathembeka.
Yena uMugabe okhangelelwe ukuba ngomgcini sihlalo weAfrican Union kunsukwana ezilandelayo otheni ngalokho.
Ngibona ngani mina kungani kuzima kakhulu ukuthi abantu bakhangele iAfrican Union ngendlela enhle kumbe bayibona isenelisa uphatha imisebenzi emihle kuze kaze leAfrika ngesikhathi uPresident Mugabe engumgcinisalo njengoba sibonile kweZambia ukuthi bakhona abanye abantu abambona njengomuntu ongcolisa ezombusazwe kumbe esingathi ngezokhetho kuzawazima kakhulu ukuthi lanxa kwenzakala ukhetho kwenye indawo iAfrican Union ibe iphathekile abantu basike bakhona ukuthi kusetshenzwe ngendlela eqondileyo.